Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Hlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Esisebenza sisebandleni leMDCT lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kowayengumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba. Okwenziwe ngumnumzana Lavmo Maduku.
So ulama capacities amanengi uyi leader ye political party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha. So uvunyela ukuthi akwenze lokho.
Omunye wamalunga eMDC owayevalelwe okweminyaka eyisithiyangalombili ejele wathola umkakhe esemukile labantwana. Kambe waphambanisa na
ngokwesintu la ngokosiko lomshado ma umuntu eshada lo muntu uthi ebuhleni lasebubini ma usithe bubini ubara izinto ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala umelaye
ugaja lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakubulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Yona inkokheli yebandla leMDC Alliance ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi ayisoze isebenzise elinye ibizo elingayisiyo MDC Alliance. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba leDaily News ukuthi ibizo elithi MDC Alliance liyingxenye yeMDCT ngoba lasayinelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into esesikhulume saze satsha amazwi ngeyokuthi iMDC Alliance ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa achiya ebunjwe ngubaba uPresident uMorgan Tswangirai owayengupresident weMDCT okwakuvezakala sobala ukuthi lowo mbuthano weMDC Alliance uzahlala ukhokhelwa libandla leMDCT. Ngakho khathesi ibandla leMDCT likhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora asiphumanga kulowo mbutho. Sisebenza sisebandleni leMDCT lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu. So yikho kuzakwenzakala nxa kungavuka ukhetho kathesi nxa sisiya kukhetho olulandelayo sizangena siyiwo lowo mbutho weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu njengokulobelana kwethu phansi. Akukho kuzatshintsha lokho kasoze sikutshintshiswe ngokuthi kulabanye abathi bangayenza isivumelwano sebevuka kusasa sebeze pulile bebodwa bengafuna ukulandela isisekelo sombuso ngoba lesi sivumelwano seMDC Alliance sabikwa saba isivumelwano laso esiza kwahlulelwa imithetho yelizwe leZimbabwe iConstitution lamacourts. Yikho okwenzakeleyo okade kuphikiswana ngakho isikhathi sonke lesi kwaze kwafika ekuthini kwasala kungasela mbuzo besengasela kwaba ngakulande court. Ngakho ke siyakhokhela lo buto MTC Alliance.
Manje nxa kuyikuthi kuzayenzakala khona lokhu selibazisile yini abe MDC Alliance abayibo abasebenzisa lona lelo ibizo?
Asikho nje isidingo sokuthi sichaze kwabazenzisayo ababuza ukuthi imbuzi ngeyini bona bayibone iphakamise umsi. ukuphila. I-MDC Alliance ikhokhelwa ngobaba uDouglas Munzolo ngokusemthethweni njengomkhokheli we-MDCT. Akukho nje singakuchaza komunye umuntu ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho.
Kuhamba njani ekukhankaseni? Liyakhankasa kahle yini? Njalo kuyathembisa na ukubana lizanqoba?
Hayi, ukukhankasa siyakhankasa kodwa ikakhulu kade sibe sisaqina ngokwenza ama structures awe MDCT ngoba side isikhathi ibandla lichithekile kusukela ngeCongress ka-2014 kuze kufike manje. Ama structures ayo agaya usekelo ebengasekho, ngakho yikho siphatheke ngakho kakhulu umsebenzi singawo. Lizananzelela ukubana izolo lokhu bekule Harare Provincial Council oyiwo umbutho omkhulu weprovinsi yaseHarare okutshengisela ukuthi ama districts wonke asegcwele abantu asekwanisa ukubana enze iprovincial council. Lokho kuzalandelwa ke kusiwa kuma province wonke umachinery kumbe umchina wokugaya usekelo kuMDCT. Yizo istructures zeMDCT nxa zingagcwalanga, nxa zingasebenzi, kuba nzima ukuthi ibandla lisebenze ngoba ibandla lisebenza ngabantu abazinikelayo, abanikela isikhathi sabo, abanikela konke abalakho ukuthi bagaye ukhetho. Ngakho ikokuqakathekileyo kathesi yikho esikwenzayo, sisenza nje le mkhankaso wokubana abantu bayirejista ukuyavota. Kodwa ikakhulu sisaziqinisa njengebandla ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lufika bonke abantu besezikhundleni zabo ukwenzela ukuthi sikwanise ukugaya ukhetho ngokweneleyo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwaye ngumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku. UMaduku ngumkhokheli webandla eliphikisayo eleNational Constitutional Assembly eleNCA. UMalaba wasuswa emsebenzini isinqumo sedalele High Court ngoba wayesenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70. Kodwa uMalaba ulwisana lesinqumo lesi esithi kumele abuyele emsebenzini okwenze aqatshe uMaduku ukuthi amele emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Machobana Ncube. Saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Ngiyayibona le ndaba ukuthi abantu umhlawumbe bangani badidekile ukuthi kwenzakala njani lokho. Esoze sikunazelele ukuthi uProfessor Maduku uligqwetha ule law firm yakhe ungilecturer, so ulama capacities amaningi, uyi leader epolitical part. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba kwenza lokho njengegqwetha, so uvunyela ukuthi akwenze lokho. Nje ufuze sikunazelele ukuthi amagqwetha ayalandwa ngabantu ama clients ezofuna usizo lwabo. So ngaleyo ndlela nxa kungela conflict wena uligqwetha uasesa indaba leyo ikhangeleyo, hayi uvunyela ukuthi umele umuntu. Angiboni ukuthi uProfessor Maduka ngabe phambanise ngapi. Ngiyazi ukuthi abantu abakujabuleli bacabanga ukuthi uncedisa i-old order ukuthi iqhubeke, kodwa eqinisweni lokho akwenza umsebenzi wobugqwetha.
Manje nxa kuyikuthi uligqwetha umele umuntu webandla elingayisola kwelo zombusazwe, akula yini lokhu okuthiwa iconflict of interest ngesilungu? Ngoba umuntu wenalo ngaphandle komthethwandaba engxenye kwesinye isikhathi uyabuke wamuthi ulisela uyilokhu lalokhu, kodwa ubuso siyamela njalo edale. Ukubona njani lo?
Ayikho inkinga baba Chris Gande. Into eyenzakalayo lapha yikuthi kweze politiki siyazi sonke ukuthi kulokuphoselana amazwi amabi ngenxa yokuthi yona ivele njalo ipolitiki kobe sithi ingcolile. Kodwa nxa sokusiwa emthethweni, umthetho olendlela osebenza ngayo ulama principles, kulama rules, kulama legal precedents, kule ethics. So iethics ekuchoyo ukuthi umuntu ngeke umele kuphela nxa ule esithi conflict of interest le okhuluma ngayo kule indaba. As a lawyer, ayikho i conflict of interest angabe elayo unless eke wamela the other side ephikisana lalo asemela kathesi, yikho kungaba le conflict khona. Kodwa kwamanje ngiyibona
khona kuyenzakala yini ukuthi umuntu athi ufuna ukukumela wena ubone ukuthi engxenye ngwelinye ibandla eliphikisana lelakho wena wale.
Eqinisweni okwenzakalayo ukuthi uclient or iclient yiyo edinga igqwetha, not the other way round. Sizakhumbula ukuthi lo mnumzana uTenda Ebiti uke wala kakhulu lo governor we Reserve Bank uGideon Gono, besasebenza engu finance minister omunye engu governor we Reserve Bank. Kodwa ke bevela kumabandla achiyeneyo, kodwa uthe sokuphelile lokho wabuya wamela njalo. So lokhana okunye imsebenzi echiyeneyo. So umuntu nxa ethe wakulanda ukuthi ummele kungela conflict, umthetho uthi ufuze ummele.
Lo ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi ecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthoko omuhle. Siyalinqusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka siqoqa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekuqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni West Studio 7.
Omunye wamalunga eMDC amabili ayivalelwe okweminyaka esithiyangalombili ejele wathola umkakhe engasekho endlini labantwana. Umnumzana Tungamira Imadzokere uthi ufike emzini wakhe wathola umkakhe esemukile. UMadzokere utshele intathele zindaba izolo ukuthi ubelokhu ethandana lomkakhe, waze waveza imfanekiso yakhe elomkakhe ayithatha ngesikhathi esejele. Uthi umkakhe wemuka ekupheleni komnyaka odluleyo. Kambe waphambanisa na umkakhe ngoba wayeselinde iminyaka eyisithoba minembili kusigwebo seminyaka engamachumi amabili esasiphiwe umkakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Yebo, khona ukuthi nxa omunye sevalelwe jele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye maye sevalelwe jele osala phandle uyakwazi yini kumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amachumi amabili. Ngokwesintu langokosiko lomshado, ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini, ma usithe bubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaye ejele uzohlala umelaye. So nxa silandela izifungo zomshado, yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze ejele, lo omunye osele phandle akwazi kumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chada. Khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlawumbe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo, umkakhe azaphume impela mhlawumbe ngemva kweminyaka engamachumi amabili afike baphinde bafike baqhubeke ngomuzi wabo. Sokunzima ngalesi sikhathi samanje. And ngafuthi singasibheka ma kungenzeka ukuthi owesifazane nguye owoshiweyo, abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo, ngoba ukubekezela vele sikwazi kungabantu kungokwabantu besifazane. Angibona abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ewotshiwe kweminyaka yonke engaka, abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindile. Kuyinto enzima njalo engavamanga. Kodwa kwabesifazane ngicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe wesilisa uma esethe wavelelwa yikuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside. Abantu abazisebenzisa impela izifungo zomshado ebuhleni lasebubini, ububi busuka sobukhona lapho-ke nxa sokusendaweni ezinjalo. Engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada, mhlawumbe into esisuke zigoqelekile kunaphe kuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokho ukuthi noma somuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi kumlinda njengomuntu wakhe khona akukho lula mpela kodwa kuyenzeka
nxa sikhangela udaba olufanayo sibona abantu abanjengo Mandela labo wathe penduka evele jele wathi umnuzi wakhe wagcina usuchithekile kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba bavele belakho kade kube ngabe ehlukanisa na
sakazi masikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamachuma amabili esentolongweni ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe lonkosikazi okunye ongibona ngani kuyimbangela yalokho ukuthi mhlambe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana omunye uzabe khangela umunye lo kade esejele mhlambe abuye ebheke lo akade phandle azivuza ukuthi kambe nalumuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungaphi khona ukuthembana lapho njalo kwesinye isikhathi umuntu mayehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlambe ulesikhathi esinengi sokuzicabangisisa acabangasise impilo yakhe mhlamba acawe ngisele izinqoma zithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi ah lento engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka khona engokwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke
Unkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Leli linani eliphezulu nxa kuqathaniswa lamalanga asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amane lasithoba munwemunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabantu abedlula inkulungwane ezine 4,489 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C.
Okwamanje, ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi isigilamkhuba isaziwayo uMusafare Muphananga weqembu lezikliwi elikhokhelwa nguMusa Taj Abdul udutshulwe ngamapholisa eHarare izolo walimala. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ugatsha lwezemali lwalondoloza imali engamabhiliyoni ayithoba munwe munye 9.8 billion ngomnyaka osanda kwedlula. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ingelele Studio 7. Hayi bantu bakithi namoshi isikhathi. Mina kwami umbono abantu bakithi when it comes to indaba zomacampaign la amavoti manje ka-2023 anakwela msayidi noma kungawina yiphi iphathi engasozano. Mina lesiyo nje ngitshela abantu bakithi ukuthi noma yiphi iphathi kodwa engasozano asinandaba nayo. So lokungako singatshintsha nje impahla le sayigqoka ngoba bo-18 bantu babengcolileyo ezanu-PF. Thole nje enye iphathi nje bantu kamthwakazi noma ngaba umthwakazi noma kungaba MDC Alliance right. MDC chile ezanu into e-1 singenelani lakho lokho. Konke part loko mafiki izolo sokuningi thumane sikwazi ukuthi uyapi ngani kuzosidisturb cela nje ukuthi abantu nje bezimbabwe siyapha kuba ngothathekile nje silandele into esingayalo uyapi isikhathi sonke lawo abantu abalefuvula amaphathi bebehlaleleni bengavula amaphathi sevula amaphathi ngokulanda ukhetho bonisa ngani ngabathengisa sento singayithemba so bathemba after ukhetho ka 2023 siyathi iminyaka yonke le besikhampena besihamba le mthwakazi le MDC alliance yomaphathi labantu abahluphekile behlupha izano bebotho besenza bephuma manje bengena manje bephuma imthwakazi le MDC alliance yesizaziyo thina ukuthi izadisilwele isikhathi sonke lesi abantu bakithi bengabi ngothathekile uma fika izolo sefika sokuthiwa kusokuyo sokuzasondela ekhetheni la sefika kusiyenzeleni singumphakathi sikwazi lokuthi kakasebenzi nomphakathi abantu bengathatheki bevotela abaphathi abangaziyo abangakabona lokuthi amingani akhuluma ngani baningi kulabo duma kulabo bani bani maningi kakhulu abaphathi asengene especially kwelethu lamathebeland semaningi kakhulu ngicela nje abantu bakithi ukuthi bangaphanga ulandela into abangayaziyo asikazi bhala amaphathi bayaphi athi abathengisi kuba angaphathi aqondilempi afuke usilwela na azosebenza lathi after ukhetho sesiyaqala ukubona ukuthi arayithi na ngaleso sikhathi kodwa into engagqugquzela abantu bakithi asiphumeni kuzano le MDCT lezana into eyi-one vele nje singakuvoteli lokhuya nanke amaphathi ayi-2 asilwelile isikhathi sonke leso siyaze sibone into ami njani singarobeki singabe othathekile ngoba sohlala sihlupheke impilo sonke sohlala sigcwele emazweni ma singaba singacabangeli thina kumele simeke show ukuthi vele iphathi lezi siyayikhipha mpela izano siyayikhipha ngiyabona
ibikelele kustudio 7 ontungabelinkomo sangaziboke bakastudio 7 okhulubayo umdawini laphana etsholotsho kwesikhathi atekulu isigaba ye labi ngithi ngibeke ke sisebathini khona lapha emzansi njengoba ngisemzansi ngiqale khona lapha emzansi ngikhompere i-South Africa leZimbabwe okwenzakala ku-health department yalapha e-South Africa uzwele imkhize njengoba nje esenkingeni okuthi mhlawumbe engagcina la ephelelwe umsebenzi njengwalo owalekwa laseZimbabwe la sagcina exoshiwe kodwa kungabi khona into eyenzakalayo ohophi welishi ntono abayibo aba-expose leyo corruption bagcina sebevalelwe kodwa ke ngenhlanhla lapha e-South Africa vele ngoba i-corruption yonke indawo i-exposwa izintatheli kodwa ezinye zezigcina sezisenkingeni seziboshwa kodwa lapha emzansi sibona ngathi hakwamanje izintatheli azikabi phansi kwengcindezelo endaka azibotshwa ngoba ekhaya ubuntu engakhuluma iqiniso uyabotshwa uyangena nje so siyibhekile ngabehlobo vuka ukuthi yona iyaqhuba ihambe njani ngoba i-ANC layo vele ngathi if uhambe nyayo lwezanu ayikayibambi kahle indaba ye-corruption ukuthi sibone mpela iminista ingena ejele igqoka ama-overosa yelo hhayi ukuthi sigcine sesibone iy'ntatheli sezizwe eziyabe zikhulume iqiniso ukuthi ye lapha kuyawonakala sesizwe ezibotshwayo hhayi sibhekile ngabehlobo vula endaba yona iyaphelela kumbi lapha emzansi kumbi izafana le leyakhona lezimu opolishi beno abayiwo bagcina sibeyiboshele indaba ngoba bekhuluma iqiniso boye khona lapho labi ihlobo sami
sanibonani bantu bagijile njani ngezindawo ngezindawo hhayi mina ngiyamangala ngempela ukuthi ngabazali babobani abathona bebuthanela umnanga kwabethi president umuntu oyenza ubandlululo olungaka kumbe abantu bakhithi kababoni imidlwane layo izibe ngcono ngelilanga iyazithungulula ibone imidlwane iyaze ithungulule ibone kula bantu bakhithi abemathebeleleni la abathona bethona bebuthanela umnanga kwa manje abantwababo abala ma-passport bahamba ngeganga emathebeleleni yonke akula mntwana le passport imali ziyadliwa kakhula msebenzi abasebenzi ezindaweni zakibo khona ngapho ezibhedlela emehlweni abo ezibhedlela ngamashona ezikolo ngamashona yonke indawo ngamashona kodwa bona ababhizi batshona bebuthanela umnankagwa abantu abo bayahlupheka bayabulawa egoli ngapha kodwa bakhona abantu abatshona bebuthanela umnankagwa bethi president mina sizwa abantu bekhala bethi umnankagwa kodwa abantu bakhithi lokuthi ongawabulileyo mna angazi kumbe idlala kumbe isikolo ukuthi ungathola ukuthanela umnankagwa mpela ukuthi ngupresident ngapha abantu bakhala ngendlala balala bengadlanga balala bephuza amanzi abantu abakabasebenzi bafundisa abantwana bethengisa izinkomo izibaya zivalwe uzothi president umbhekile ukuthi ngumuntu owaqeda abantu bakini isitha sakho kodwa nxa kusiya kuthi izisu abantu ngangcono bedle mhlabane dani ukuthi khona bedle lomnankagwa emganwini kambeni umuntu wabulala abantu akangaka ngesikhathi sempi uhleka laye njani
salibonani mthwakazi omuhle salibonani basakazi bethu abasilethela indaba ilanga ukuphuma kwalo nokutshona kwalo hawu siyalithokozela hawu Gibbs Dube mkhulu lapho siyabingelela oPrince Gandhi lapho hawu omamhlanga siyalibingelela ekusikhalisayo kakhulu kutshotshwa kwelitshe lisebhalagwe hawu lingazihluphi bantu bakithi kambe ilitshe bekuyini kunabantu abangaphansi kwalo ababulawa balahlelwa phakathi emgodini njengezinja kutshengisa uhulumeni wethu ukuthi akasizweli noma sinenyembezi noma ezama nokusiqilibezela ethi hayi kuyalungiswa sesifake ilitshe liyatshontshwa aqeda athule du ungathi akwenzakalanga lutho njengalokho akwenza makubulawa abantu kodwa abantu besindebene nibazabulawa kuze kube nini abanye sase abanye babulawa abalahlele emgodini abanye baqoshwe emakhaya basihlele emagangeni nje uhulumeni wethu government wethu owe freedom ugovernment wethu omele nga uwenza ngcono kulo government ka Smith ongelandaba nokuthi abantu bezimbabwe bagcwele ngaphandle kwamazwe oyazi noma ungahamba liphi lizwe alikho ilizwe lingalamuntu waseZimbabwe okungajabulisiyo kodwa yena ujabulile ukuthi hayi usele labantu bakhe abamsupportayo kuphela okhulumayo engu Ambrose esigodini sikaBhangwe induna eCrossroads ePlant ngikhuluma nje ngisegoli kungizwisa ubuhlungu ukuthi sikhulele egangeni wena wabona abafana bakhulele emlageni uhulumeni wethu engenandaba owakhethwa kwathiwa independence iZimbabwe is free how can you be free abantu bakho begcwele ilizwe umhlaba wonke bethe chithisaka awukubala ukuthanda UK every continent has got eZimbabwe but ugovernment has got nothing to do with it akanandaba nakujabulele nje ukuthi as long as Zimbabwe sele nabantu bezani sokufanele ukuthi alube iZimbabwe yatshintshwa kuthiwa izanu land mhlawumbe kungenzeka kube ngcono kubo kubajabulisi lokho kubuhlungu kabi ngizwe ngizubuhlungu uma kukhuluma ubaba wesindebeleni okuthiwa ngu ugawule osendaweni yasetsholotsho la okwakuhlinzwa khona abantu kukhishwa abantwana khona eziswini kodwa nkosi yami umuze bangumsindo mpela ethi hayi ugovernment akafuni kubuya abantu abangasisupportiyo kambe sekungathiwa ulenhloli kunabantu abazohlola ukuthi ukhethe lokhululekile kulethwa ama-supporters ezana kuphela bazokhulumana angithi bazokhuluma lokho abakusupportayo ukuthi abantu babulawe hawu kodwa ngiyakhala ngezwe lakithi bakithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika lanxa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisehla endaweni eziningi zakwele melika isigaba seflorida sibikwa sibe le nani eliphezulu kuviki yona lesanda kwedlula ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa leli gciwane lehle ngesilinganiso sokungamachumi amabili lasithoba minembili ekhulwini 28% kunyanga esanda kwedlula kodwa ngasikhathi sinye isigaba seFlorida sibe lenani elikhuphuke ngokuyisilinganiso sokulijumilane 14%. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Umumo ubumubi ngapha kanti abantu abaningi bebehlaselwe umkhuhlane lo kwaze kwavalwa indawo eziningi kwavalwa imisebenzi kwavalwa izikolo bekunzima sibili. Kodwa hayi sokusiba ngcono sokusiba lokumehluko ngoba indawo sezivulwa ende bayakhuluma abadala kanye izinto zizatshintsha ukhanya abantu sibili bakhuthele bahlaba sibili bahlaba ende into enhle kakhulu ukuthi kabalahlanga amamask ukuthi bahle bakuchiye konke kwamamask lokho ngokuthi sebehlabile angeke ngisho ukuthi bonke abantu sebehlabile kodwa bonabo abaningi lami bembabona hayi kanye sibili bakhuthele bafuna ukuthi into lidlule. Umumu umubi ngapha endaweni yeCalifornia bebebaningi kakhulu abantu abade bebanjwe umkhuhlane lo kwavalwa izindawo zokusebenza kwavalwa izikolo njengazo zonke nje indawo umhlaba wonke nje kodwa sokusiba ngcono indawo eziningi sezivulwa abantu sebehlaba
kathesi ngxasikhangele kulodaba lolu lokuhlatshwa ama-injection baningini abantu kade bekhanya besiyahlaba siyazi ukuthi loko liqhubekela phambili lolu hlelo kodwa kuyini okubonileyo ngokuhlatshwa kwabantu kunabo
hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba into ekhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabeleyo ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka abangene ngale ntshonalanga kodwa hayi abantu bakhanya sili bakhuthele bayahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile and enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga amamask ngenxa yokuthi sebehlabile njalo ngapha ngakithi hayi vele imaski ayikalahlwa wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engena endaweni okulabantu abaningi kumele aqabele mask so ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bazwisisa
allo ke ngumnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwaye ngumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe ngumnumzana Lavmo Maduku okhokhela ibandla eliphikisayo ele-NCA. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.